zvakawanda zviri muSouth Africa zvakamirira mutongo wedare pamusoro renyika yekuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete.
Tinotenda shingirai tokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele.
Sokuizikati sendava kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka.
Silungiselela ukhetho esile nkinga ehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters yikho kuthaza abantu bakithi indawo zonke ikakhulu emaphandleni kubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll.
Uyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo kule-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka.
Ngiyakhangela ibizo lami eBurnside Feeding Station ndabevele ngivotela khona kwathiwa kalisekho khonaphana seriyo le egarajini ngabona kungafika kuma-10 kilometers.
Abonga abalomkhuhlane wengqondo lokunye bathi bathole nzima ngokuswelakala kwemithi ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukuba uzabikela uZulu namhla ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka kwele Zimbabwe. Ngesikhathi sisiya emoyeni bengakakwenzi lokhu, umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bamelele ngamehlo abomvu ukuzwa ukuba uMnangagwa uza kuthini ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka. Iziphathamandla zikahulumende esikhulumelazo ezigoqela unkosikazi Virginia Mabhiza zithi kazilalwazi lokuthi uMnangagwa uza kwethula nini usuku lokhetho. UMnangagwa utshele abantu eBhinga ngempelaviki ukuba uza kwethula usuku lokhetho namuhla. Sehlulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana uJaramba isikhulumeli sikaMnangagwa. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende lwezemthetho labanye akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Kuvame ukuba umongameli ethule usuku lokhetho kugwalo lwe-Extraordinary Gazette. Amabandla atshiyeneyo athi afamelele okuza kwethulwa nguMnangagwa. Umnumzana Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi sebelungiselele ukhetho oluzayo.
Silungiselele ukhetho esile nkinga ehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll yikho kuthaza abantu bakithi indawo zonke ikakhulu emaphandleni kubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll, ngenxa yobana ukuze kube le nguquko elizweni kuzafuna izizukulwane zonke zeZimbabwe ziphume okuningi ukubana siyebhalisa ukuvota njalo siye-inspektha i-voters roll njalo siyevota ngolanga lokukhetha ukubana kube le nguquko eZimbabwe. Sesiyenza ke ukubana silungise inhlelo zethu ubana siqalise ke umkhankaso official.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT uthi labo sebemelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDC lililungele ukhetho, bese vele selilungele njengebandla ngoba yikho esakuthembisa abantwana beZimbabwe ukuthi sizaletha utshintsho kuhulumende ngendlela ezisemthethweni ezokhetho. Kodwa lokho kakutsho ukuthi asilazo insolo, ikakhulu lonyaka nje sikhangela ukuthi kuzayethula amalanga okhetho silodaba olusekhotho lwe-delimitation.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF uthi
ibandla leZANU-PF likhangele lizanqoba kukhetho lolo luzayo. Siyakwazi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo, phecelezi esingathi infrastructural development. Sikhangela ezomgwaqo, sikhangela amadamu, sikhangela ezokulima. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi ehlelweni okuthiwa yi-presidential Social Support Scheme.
Umnumzana Bernard Mpofu sakamuse Harare uthi usamelele ukuvota ukhetho oluzayo.
Ngulindele ukuthi ama election nqa bengakhuluma ukuthi akhona anytime soon. Ye ngoba besikhona ku ground isikhankaso. Kumelele lokho sesihlupheke kakhulu njalo kunyakusadingakala ukuthi abantu baze basikhombise. Kodwa sokumele thina abantu sikukhombise ngokuvota lokho. Sizimisele ngalokho.
Kungethulwa usuku lokuvota ababandla sezaqala ukukhankasela ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Ukudaba olufanayo, ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzura lithi lizazama ngazo zonke indlela ukudlelana kanye lentatheli zindaba. UMonzura wethule lokhu namhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba eHarare.
That's not our problem. Prosecuting people.
Uyekho asinkinga yethu ukubotshwa kwabantu asinkinga inkinga ikuba labo ababhala amanga ngochamisa loba ngumunzola kababotshwa kodwa lo obhala amanga ngabezanu PM uyabotshwa
uthi ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli izindaba zenze umsebenzi wazo zingathathi icele loba ukusekela amabandla ezombusazwe lokhu kugcizelelwe unkosikazi Lindani Moyo omela iHarare edale ePhalamende phansi kwe-proportional representation ekucela besifazana.
Namhla sikhulume ngokuthi intatheli izindaba ziyakhalakhala ukuthi kuma-political parties zingaze ngabuya kumbe ukuzothatha izindaba kuma-rallies zihlangana lokuhlukumezwa.
Umnumzana Perfect Hlongane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi intatheli izindaba zizama ngamandla wonke ukudlelana kahle lebandla leli lamanye ezombusazwe.
Iqiniso ukuthi intatheli izindaba ziqakathekile. Khumbula phela ukuthi umsebenzi wentatheli izindaba siwuthatha uphuma kusisekelo sombuso ukuthi silomsebenzi lomlando ukuthi abantu babe lolwazi lwalokho okwenzakala elizweni. Ngakho-ke yikuqakatheka kwentatheli izindaba ke lokho. Kodwa nxa sikhangele udaba lodlame kumbe ukusebenza kwabo sisiya kulolu khetho. Ukhetho lwedluleyo sibe labantu abahlukuluziweyo bezintatheli izindaba. Sibona sengani lokhu yinto esifuna ukuthi siyive.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaMonzura eHarare ubuqoqwe inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe. Ngeviki ephelileyo inhlanganiso le yenze umhlangano ofanayo leziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inengi lithi ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ipheke imboza kulandela ukungatholakali kwamanye amagama abantu ababhalisa ukuvota kugwalo lwabavotayo olwe-voters roll. Kulabanye abalezikhundla eziphezulu kumabandla aphikisayo abangekho kugwalo lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izeki ivulele uZulu ukuthi ayehlola ukuthi amabizo abo akhona ngaphansi kohlelo lwe-voters roll inspection olwenziwa ilizwe lonke endaweni ezijiyeneyo uvotelwa khona. Abaningi amagama abo akekho. Nokuxokozela emahofisini ezeki koBulawayo, amakhulu lamakhulu abantu bezonde amagama bezobuza ukuthi kungani amagama abo engekho ku-voters roll. Umnumzana Amos Sibanda omunye walaba abaswele amagama abo kugwalo lolu.
Ngiyakhangela ibizo lami eBurnside filling station ndabevele ngivotela khona. Kutoka kaliseko kuna pana selise Rio le sikarachi mabona kungafika kuma 10 kilometers
ukoko umankala elakhe ibizo balisusile avotela khona emganwini.
Namhla ngisusiwe ku B ibizo lami kalikho esenza ngakhona. Baningi bayakhala amabizo atshintshiwe. Asisakwazi singogogo ukuthi ngingaka ngizadinga udondolo. Ngisiya kuma khona le kuthiwa sengifakwe ku-25 khona le nketa.
Omelayo esigaba seBulawayo Central Edale ePhalamende uNkosikazi Nicola Watson naye uswele igama lakhe kuluhlu lwamabizo abavotayo olwe-voters roll.
When I went yesterday to check my name on the voters roll at my polling station, which has been my polling station ever since I moved to my house in 1987 at Christ the King, I discovered my name was not on the roll.
Is the Patamanda as a citizen coalition for change? Was Senator David Contact Layuma Bonga Pazi? Wabai Kamala Kegaliko Kwanololu.
This morning I decided
Namusha exchange Nehambemi Namatubanga Lapu English. Ngafika ngaswela ibizo lami ngazama ngefoni 265 ngaliswela ngasengisiya emahhofisini ezeki ngathola kuxokozela
angikwazi
kumbe ibizo lami
lizatholakala.
Umnz Kosana Archibald Chiponda, isikhulumi sebandla leZANU-PF koBulawayo. Uthi baningi abasekeli bebandla leZANU-PF abana magama angekho kugwalo lolu.
We have some party members in fact.
Abasekeli bebandla nabo abasekeli amagama
abo.
Uhlubululu abasekelanga abasekeli bebandla eliphikisayo wonke umuntu wezimbabwe.
Umnumzana Innocent Ncube obona ukuqhutha kwelihlelo zekomishini ezekobulawayo uchaza ngezikhalazo akahlangana nazo ezivela kuZulu.
Kube necategory 1 ukuthi imispost yakhe utshintshi lo aphiwa le address elashiyo. What happened lokho yena angeke ngikuchazele ngoba ngikwazi. Omunye abe le mispost maintains the same address kodwa-ke abe sesithi umispostile. Lwana kungenzakala ukuthi nxa within that area kungenzakala ukuthi asiyo mispost per se kuaffectwe yi-delimitation le entsha.
Uyaphambili uNcube sithi amabandla ezombusazo wabatshela ngemingcele emitsha.
Ngesikhathi siyenza I explained to the political parties, ngababiza ama-political parties ngabatshela. Nxa kuyukuthi uaffectwa yezinye movement entsha akusela ngenye indlela. You have to live with it in your new boundary service sekufake khona. Nxa kuyukuthi khona ku-Stat 365 yesiliyana kawukho completely then siyakuhamba lawe siyokukhangela ngapha kulokhozo ku-database yethu.
Lanxa kule mvosa ezekhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukhalele ukuba uzakwethulela uZulu usuku lokuvota. Igqwetha lengcwethu yesisekelo sombuso womnumzana Majobana Ncube uchaza ukuthi ukhetho lungaba nini.
Upresident angasizisa uZulu or isizwe ngosuku lwe-election kufuze ukuthi within 14 to 21 days i-nomination court ihlale all over Zimbabwe to receive amabizo alabo abafuna ukuthi bancintise ekhethweni within 30 to 63 days kufuze ukuthi kwenziwe ukhetho. So ukhetho nxa sikhangele i-delimitation report le ekhona nxa izasetshenziswa kusho ukuthi ukhetho kufuze ukuthi lenziwe anytime after 18 and 19 August.
Kusenjalo umkhonzisi omkhulu wezincwadi zokuzalwa lezithupha umnumzana Henry Machiri uthi ukuthatha izithupha nama-birth certificate kuqhubela phambili eZimbabwe loba kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Ugatsha lokuthathisa uZulu izithupha luqhubekela phambili lulanda abantu yonke indawo luba phathisa incwadi abazifunayo. Lokhu kwasukela ekuqaleni kukankwekwezi kuze kuyegcina ekupheleni.
Uhlola amagama alabo ababhalisa kuvota ukhalelwe ukuba kuyagqitshwa kusukana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Bakala abantu eZimbabwe ngokukhuphuka kwentengo yempahla okungapheliyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka okumangalisayo ikakhulu emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Okwamanje idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili zamadola eZimbabwe i-1888 emkambo kahulumende. Kuthi emkambo wensitha libiza amadola azinkulungwane ezine 4,000 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Umnumzana Salvon yathi isakhamuzi sakobulawayo uthi amanye amavinkili asesala ukwamukela idola leZimbabwe.
Izinto zasabambeki abantu abangasebenziyo bathelenzi kukanti bona bona abasebenza bavela kula nto abangayitholi ngoba sokudura kakhulu ngoba sokumore than 3 times or 4 times as much into ngangivele ngiyithenga ngemali ephansi ma ngisithi hamba ngithenga ngeyusa kungani kuba ngimnyane but iyusa kanye ifoni. I'm going to go to the point. thina lapho vele kasifiki ngoba la imali ongayithola ithengisa amatamatisi kumbe uthengisa onyeni ayifiki.
Uyakhala lo Benon Ncube okunhlanganiso eZimbabwe National Students Union.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama-private operators abesedulisa kakhulu i-transport intengo yakhona ibisikhwele kakhulu. Kodwa kathesi nxa sesikhangele-ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators.
Umnumzana Effort Ncube, umcebisi wenhlanganiso eye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Lanxa uhulumende ekhuluma ngokuthi uyalungisa okuphathelene nentengo, esikubona ezitolo yokuthi izinto lokho ezikhwela zisiya phezulu, izinto eziningi sezikhwele ngama-100%, 200%, 500%, 1000%, ezinye ziyedlula lapho, okusho ukuthi abantu abaningi vele kabasazenelisi. Singakhohlwa njalo ukuthi abantu abaningi elizweni vele kabasebenzi, abasebenzayo bahola imali encane. Kanti-ke lalabo abasebenzayo bathola imali yeZimbabwe yona le njalo engasamukelekanga ezitolo eziningi. Lokhu kwenza ke impilo ibe nzima kakhulu. Kuyadingeka ke izinyathelo ezizakwenza ukuthi kulungiswe khona lokho masinyane.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sinothile Mbano othengisa amaluba othi sebephila nzima abantu eZimbabwe.
Ja kuserious akuthengeki into ziyadula. Ha kumanga kuqonda siyabulawa indlala straight. Asazi ukuthi kumbe kutshontshelana kumbe kuyini. Siphila ngakona kungwava ngwava andi Zimbabwe singeke ungwava ngwava. Singeke ungwava ngwava phela akusekho kunye. Kunzima, kunzima zihloko zami. Asazi.
Umnumzana Love Momoyo uyakusekela lokhu.
Ama price emavinkilini vele asedula, things are just out of hand, they are out of reach, asakwanisi. Wezi le bond le yokuzeni indlela elikhwela ngayo, irate elikhwela ngayo, ayivela kuhambelana. So we don't even know how we're going to survive. Lapha sesiphila nzima, sibile ukuphila ngomusa wenkosi, ukuthi inkosi yethu isigcinile ngoba vele even sesiphila njengenyoni, inyoni kayilansimi kodwa iyaphila. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu nxa isikhathi sakho sokuba singakakwani vele kawuphi, uyakunika nje inkinga lokuthi uphile, but kodwa otherwise vele ukuphila kweZimbabwe sokunzima.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi kumele kumiswe ukukhuphuka kwentengo yempahla. Abakubandla elibusayo bathi lokhu kwenziwa yilabo abafuna ukubusa kususwe ibandla leZANU PF embusweni. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sihongeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla kunanzwa ikhefu lokukhumbula amaqhawe kwelemelika ele-Memorial Day. Lesi sikhathi sokukhumbula abafela endaweni ezitshiyeneyo bevikela elemelika. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uMongameli Joseph Biden ubesemathuneni e-Arlington National Cemetery namuhla, lapho obekukhunjulwa khona abafela empini. Emathuneni la kwabekwa abafika 400,000, sokafa bedlula kancane abangamakhulu ayisithupha lengxenye 646,000 solokhu kwaqhamuka impi ye-Revolutionary War yaphela ngomnyaka ka-1783. Lokhu kubikwa yi-military.com. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine nomkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebevumile ukuba behlangane lenkokheli yezwekazi le-Africa ukuze kudingwe indlela yokukhulumisana umlota. Ababili laba bavume ukuhlangana lenkokheli yakwele Zambia, Senegal, Republic of Congo, Uganda ne-Egypt. Izakhamizi ezonga abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga imithi kanye lamaphilisi. Abacubungula ezempilakahle bathi zinengi izigulane ezingatholi amaphilisi ngemfanelo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abahlaziya ngempilo kaZulu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kuphenyo lwabo lweRural Livelihoods Committee Assessment Report kumnyaka ophelileyo bethule impumela ethi izizalwane ezigoqela inani elifika kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasithupha ekhulwini 36% kusabelo lesi zilegcikwane le-HIV and AIDS, njalo kwande imikhuhlane yokugula ingqondo, izifo zenhliziyo kanye lechukela. Abagulayo laba babika bengenelisi ukuthi ukuthola amaphilisi ngenxa yokusweleka kwawo. Izakhamizi zesabelo lesi zithi okwenza kube nzima kakhulu lapho besondla izigulane lezi yikuba kabatholi uxhaso kuhulumende ukuze benelise ukunakekela laba abalemikhuhlane engavamanga ukusilwa nje. Unkosikazi Elizabeth Maphosa oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili eyite owakhele esigabeni sevula indlela ewange ulohlupho lokonga indodana yakhe eyazalwa ngomnyaka ka-1987 egula ingqondo. Umfelokazi lo uthi usethanyele isibaya sonke ethengisa izifuyo ukuze atholele indodana yakhe amaphilisi ngemva kokuhlaselwa yisifo lesi esaqala ngomnyaka ka-2019 qede samemuka umsebenzi wakhe wobungcitshi ekubazeni. Uthi isiyehlule imizamo yokuthola usizo ezibhedlela ngoba babatshela ukuba lawo maphilisi lejekiseni kakukho.
Akusela mntanami, angisela lutho. Imbuzi zazikhona esiwayeni wazibona umoya. Akusela lutho. Inkomo kangisela lutho, ngangile nkomo ezingu-13 zonke tya. Amaphilisi wena la every month. Ngoba kafanelanga shoda lale ngalawo. Ngizwa kuthiwa nanguyana segamula umuntu ngale, nanguyana sebulela inkomo umuntu ngoba uyabe engazenzi phela.
Esinye njalo isakhamuzi sekachechete wathi unkosikazi Christine Ndlovu olondoloza umzukulu wakhe olijaha elileminyaka elitshumi lanhlanu ogogekileyo emzimbeni. Uthi labo balohlupho lokunakekela ngesimo sendlala kanye lokungatholi amaphilisi ngemfanelo ngoba kwezinye izikhathi uyaphiwa kumbe kuthiwe kawakhokhele.
Wayehamba kodwa wathi sikasahamba ugogekile vele akwanisi ukukhuluma lokuhamba kakwanisi. Okwalukudla kwesinye isikhathi ngenza ukumfunza uze incedise ngoba akakwanisi ukudla. Amaphilisi wangane aluhlupho kakhulu ngoba ngelanga kufuzana athi amaphilisi amathathu. Everything nsuku zonke.
Umnumzana Bongani Maphosa usobhuku esigabeni lesi uyalufakaza udubo olubhekwe izakhamizi eziningi. Ukhale njalo ngokuba khatshana kwezibhedlela okwenza abanye becine bedlula emhlabeni ngokuswela usizo.
Khona omunye umfana ohlala kobhuti laphana laye uyisigoga olamaphilisi owatholayo but wathola ngokuwathenga esibhedlela abamniki mahhala. Sikhaliswa la yikuthi ukudla silakho kakweneli. Lazi le nhlupho zokuthi amaphilisi uyabe usiyathenga.
Umnumzana Give Me Again Moyo ukhansila wakulesi sabelo usola kakhulu uhulumende ngokunganakekeli abantu laba. Uthi uhlupho lolu lubonwa phose nguzulu wonke ompofu.
Abantu labana kabakhangelelwe nguhulumende, sihulumende abe lesikhwama esiqondana labantu bonaba esikuqalela ukuthi uhulumende kalethe le mithi ayilethe kuwona la amaklinikhi ngoba ningi abantu abanjalo. Abantu bangabantu kathesi bahlaselwa yindlala. Khuluma kanje ama-villages vele amaengumbe ezinye izakhamizi kazivunanga kuhle isivuno sabo sibe sibi ngenxa yesomiso kade sikhona i-drought ekhona esigabeni sethu.
Abezimvaka kuphenyo lwabo babika ukuba isabelo seMathebelele North Silentandane kanye labafelokazi abaningi okwedlula ezinye. Kulizwe lonke, abogajwa lwe-United Nations International Children's Emergency Fund babika ukuba inani labantu abedlula kancane izigidi ezine 4.3 million kugoqela abantwana badinga usizo lwempilakahle ngokuphangisa. Udokotela Admire Kurethu okhokhela uhlangothi lwezempilakahle esabelweni lesi kenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomsakazo we-Studio 7 esithi ubambekile ngoba usemhlanganweni kwathi isikhulumeli sohlangothi lukahulumeni mende kwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri ubengaphenduli umakhale khukhini wakhe kaphendulanga umlayezo esimthumele wona kuWhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngikunokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso yabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa yenza uphenyo lokuhlolisisa okwenziwa ngabala maphepha exemption permits azaphelelwa isikhathi ngenyanga ezayo. Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso le othi sebephanyeke imibuzo etshiyeneyo enkundleni zokuxhumana. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngophenyo lolu.
Bakudube isurvey leyi sihlele ukuthi abantu bafica ngathi abaka-aplayi abaningi. Ngizama ukuzwisisa ukuthi okwenza banga-aplayi kini, bamiswe yini, njalo singancedisa njani ngoba sizama ukuthi silandelane logada lukahulumende lozomafezi ukuthi silunike into elama-statistics phakathi ukuthi singabantu sibezwa besithi so ngakhona sisibonisaneni ukuthi kwenzenjani ngokusuku lwe-deadline kufikile.
Ye, singathi kuyinokwenza ukuthi likwenze kathesi njengoba-ke sikwazi ukuthi amaphepha lawo abalawo aphelelwa isikhathi unsukwana nje ezilandelayo.
Okwenza sikwenze ukuthi vele thina sezixhumene nababantu and bese kunanzelela ukuthi abantu abaningi babehlezi belinde umphumela wenkantolo. So-ke inkantolo isazokhipha lowo mphumelo wawo ngoba okwamanje i-judgment i-reserved. Asikwazi ukuthi imanje yona izothatha isikhathi esinganani ukuthi itsho ukuthi yona ithini. Ngakho-ke sesiqala ukunanzelela ukuthi laba abanye abantu kwenzakalani mhlawumbe sibabuze. Yikho senze i-survey, cela abantu bayigcwalise le-survey ngobuningi babo basitshele nemibuzo ekhona phana bazame ukuyiphendula abangayizwisisiwe nje bazame khona lokho abangakwenelisi ukuthi baphendule kulokho esikubuzileyo ngoba sizamele ukumepha i-picture yokuthi kanti kahle kwenzakalani ngoba abantu abaningi esixhumana nabo bathole ukuthi abaka-apply.
Ye, abantu lizabaxhuma njani khonapho-ke liyabe senza
i-online survey leyi link esiyithumela kuma-social media groups nani nje lapho sicela liyithumele kuma-social media groups elinawo umuntu nje uyaxofoza laphana abeseqala ukubona imibuzo uyabe iphendula eminye ngabo yes no eminye uyathikha for lokho okuvumelana nesimo sakhe asibuzi le mibuzo epersonali sibuza nje ingenerali nje imibuzo enjengokufana nokuthi sowayi-aplayela na i-waiver ngoba abaningi abantu ukuthi bazoqualify kuma-main stream permit kuzomele umuntu aqale acele isicelo sokuthi asuselwe imigomo le emehlulayo ukuthi ngabe wavela wabanangena nge-general work visa noma ngamanye amavisa akhona.
Ye, kodwa siyabona vele njalo ukuthi kulabanye asebenikiwe ama-waiver lawa akusitshela ngamafutshane kwabo.
Ye, bakhona hhayi sebebaningi vela sebewatholile ama-waiver. Ma usitholile i-waiver akusiso isigaba sokugcina, isigaba sokuqala kuthi ukuthi isicelo sakho sokucela sesivumakele. Siqala-ke phela ukucela iphemithi le elingene nawe ma kuyi-general work visa uqala ukufaka phela naye isicelo futhi sokuthi ngicela-ke i-general work visa. Ungalibali ma umuntu ukuthi i-deadline i-30 June and asifuni thina ukuthi sibe sesizibona sesingathi lohulumende sesikhangelane ngamehlo ikanti abantu yibo abanga-aplayanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, sikhulumeli senhlanganiso ye-Zimbabwe Community in South Africa. Besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Incwadi kwezenotho umnumzana Fundani Ndimande uthi abantu baphila nzima eZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe. Sixoxe laye ngodaba lolu.
Isimo somnotho sibile eZimbabwe okwalezi nsuku hayi kulobu nzima. Uyabona nje abantu abakhona la eZimbabwe owathesa bathwele nzima abantu bahola yonale ibhondi yonale bayethenga i-US dollar yona iyaphuma inganganani baphila nje ngokuyimali okuncane imali nje abasurviva ngayo nje inyanga isiyaphela ungayizwa hhayi uyamangala uyethuka sibile ukuthi abantu baphila njani ukuthi le iZimbabwe le ngunkulunkulu sibile ongenelayo. Isimo somnotho asimanga kuhle engikubona amakhampani lawo avalwa uyabona abantu baphuma ngobuningi bephumela izweni iphupho kathesi lomuntu olaya eZimbabwe ngelokuphuma bazawa ngabantu mhlobo bani abantu bephilela izweni baphilele ukuphuma bonke ilizwe lize livalwe njengelinye ilanga kulobu nzima
manje ubona ngazani kumele kwenziweni babandimani
engikubonayo indlela okungalungiswa ngayo kumele silungise ezepolitiki kuqala kwenzela ukuthi i-economy phela ingabe yipolitiki. I-economy izimele yodwa isebenze njengama-economy wonke ezomnotho zisebenze njengazo zonke zamazwe wonke omhlaba. Phethe yakhona sibone ukuthi oBritain laboMelika bakwenza njani ezomnotho. Ezepolitiki zingangeneli kakhulu kweze-economy. Kuyekelwe abasebenza ngezomnotho basebenze ngendlela efaneleyo. Bangangenelwa kakhulu ngama-politician. Ye, bona ngathi kungatshintshwa lokho ngokuthi abantu bephatheke kwezepolitiki baphatheka ngokuvota. Kumele kutholakale abantu bevota kungabi labantu laba bathi no thina siyingeni le yepolitiki bazalungiselwa ngubani. Isimo simimazonzo so yikho engikubone ngani hayi kungasiphathisa sibili.
Umnumzana Fundani Ndimande ingcwethi kwezenotho besixoxa laye ekobulawayo. Kulashdok namhla sixoxa ngokuhlolwa kwamabizo ugwalo lokuvota ole voters roll eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Singakugqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele bese lazo. Abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokuvota lonyaka. Kuyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo le-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olubhalisayo. Umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Cherera chirongwa chedu, chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.